khonoko siyakukhuthaza kakhulu okwenzakeleyo usho kuvunyela ukuthi ukudla lolunye uncedo lufike ebantwini. Eqinisweni ukuthi imbi yinto embi kakhulu. Okwamanje besibona kathesi abantwana abaningi balimele kuze kubhondle lapha ezibhedlela lakwezinye indawo. So khonokho sikuthi yinto enhle kakhulu, sikhangelele ukuthi abantu bethole usizo. Xa bengathola usizo, bethole imithi, bethole ukudla, bethole langempahla zokugqoka, njengoba abaningi sebebhidlikelwe, sebephelelwe zimpilo zabo, sebephelelwe lokhu kade kubaphilisa. Kodwa eqinisweni ukuthi hayi impi asonto esiyikhuthazayo noma kuyiliphi uhlangothi oluyiqalileyo, kodwa yona impi nebhidlisayo njalo ayilethi ubuhle.
Sibona-ke ukuthi khathesi sokukhululwe abanye ababili abayizizalwane ze-America, umuntu lomntanakhe. Kungaba kuyikuyekethisa kwempi leyi kumbe amacelo omabili asecabangiyo ukuthi bayekethise?
Amacelo amabili mina ngibona ngani into ekhona eqinisweni singathi ngenkani yabo yile qiniso elikhona. Lokhu ukuthi bayekelela abemelika yikuthi bona ngokwabo bayakwazi ukuthi imelika xa ingabuya ingenele ethwile ngamandla kumpi le kungaba kubo. Khonokho thi sikwaziswa ukuthi nje imelika izabe ingencedisa i-Israyeli, khonokho abeyamazi into abayesabayo kakhulu. So ukwekela lokhu kwabantu laba abemelika yikuzama ukuthi bethi hayi melika asilwi lawe kodwa silwa le-Israyeli. So khonokho sithi yinto enhle. So osokufunakala yikuthi nje khonokho ukuthi imelika iyale ivunyezwa ukuthi hayi usizo lufike ebantwini abayibo ababhidlikelwe zimpilo zabo, abayibo nje abasweleyo ngenxa yebhela le esiqalile.
Ubona njani ukuthi vele limpi? Abanye bebesithi engxenye ingakhokhelela empini i-World War III.
Hayi ukuthi kungaze kuyefika khona le khatshana amboni. Impi akade siyesabela kakhulu mina ngombono wami yimpi le esezakala e-Ukraine le-Russia. Yathi ngani yethukelwa kakhulu ukuthi ingabe ingenelwe ngamanye amazwe kumbe i-Russia xa ingabuya iqine ijika lawo esikhathi ngama-nuclear bomb. Ngoba okwamanje amazwe amaningi abenduku zabo eziningi kakhulu ukuthi angeke befuna ukungenela kule yimpi. Ngoba okwamanje kathesi le e-Ukraine ibamba amazwe amaningi kakhulu ukuthi nje bona ngokwabo bathwele nzima. So amboni kungani kungasifikisa kusibanga sona lesi.